kwami akulanto etshintshayo, kuyafana njengesuku zonke. So mina ukubona kwami akuncedi ukuthi khona siye kuma-elections singela ama-electoral reform. Amboni kusebenza, ngabe sonke siyabambana sifika akuyiwa kuma-elections ngaphandle kulama-electoral reform.
Nanto udaba mnumzana Mqondisi Moyo, ubona ungani lungenziwa na ukhetho?
Ngiyabonga baba uGande lo foethu Moyo. Hayi lona ukhetho njengoba sitho iZanu PF ihlezi intimidate abantu, iwina ngokuintimidate abantu, ayisoziyekele vele ukuhlukumeza abantu. Ukhetho njengoba usazi baba uGande ukuthi na iagenda yethu vele ihlukile lama agenda mhlawumbe abo babu uPeter Moyo lapha bekuMDC. Kule ndlela nje sikhangelele ngayo, though ekhuluma ngama reforms, it's unfortunate ukuthi MDC ubone baba uMoyo bake baba lethuba lokuthi bawalungisa ama-reforms besesephakathi labo, besesele-big say than isay abalayo kathesi ba-relaxa. So kathesi uku-expecta iZanu PF isiseliyodwa isithi le-2/3 e-parliament ukuthi yenza ama-reform akusoke kuvume. Nxa usakhumbula ukuthi Jonathan Moyo wake wathi iZanu PF cannot reform to remove itself from power, vele lokho esingakukhuluma ngokwama-electoral reforms akusoze kube yinto iZanu engayenza ukuthi ama-opposition ayikhiphe esihlalweni. But ke thina njengemthwakazi Republic Party sizoba lendlela zethu ngoba thina sifuni ilizwe lethu, asifuni iZimbabwe.
Nanto ke udaba mnumzana Peter Moyo uyakhuluma lapha umfoweni uthi yena laphambanisa nga liphakathi laphana lalungisa ama-electoral reforms kathesi kuzaba nzima. Uthini?
Likhotho lelo uright kakhulu. Sangena laphayana sayolala especially ngesikhathi se-GNU kwaba liphutha ukuthi khona abantu abahambisa khona ngale bahlaba dalela bakhohlwa ukuthi bona kwini isadaki. I think iyatshela umuntu wonke ukuthi bona lingayi kuma-elections ngalingazange lenza amayalifo kathesi. Unkosazana uDwane uwile we-United Nations uthi bona yenzana ama-reform. So into le yakufuzanga sitshelwa ngabantu abanye abantu abaphandle, kufuze sizibonele thina sodwa ukuthi ngaze siwine ngomhlobo wuphi iZanu PF iyathi iwinile ingawinanga. So into ekhona is to create a crisis ukuthi akula mntu ozakuya kuma-elections. Omthwakazi la ngabayale bathi vele asifuni, sonke siyale laba-independent candidates ngabale ukuthi asiyi kuma-elections ezinongo kungena ama-electoral reforms. Amasota ngabatshiyane lento lezi ama-elections, amapolisa atshiyane lento zama-elections. I-ZEC must be independent, i-ZBC must be independent, kube very objective. Asifuni ama-elections esimenemene okusanitiza into ezi-wrong.
Ye manje mnumzana Mqondisi Moyo, wena ukubona njani ukuthi ukhetho lungenziwa? Akhona amanye amabandla azangena manje kuzanceda nga?
Ngiyabonga baba uGande, ngiyabonga futhi ukuthi umfowethu Moyo uyavuma usebenzisa ibala sisibile elihle lokuthi bangena balala bakhohlwa. Asifuze siyekele thina babudu uGande ngoba i-strategy se-MRP vele sehlukile kakhulu kulamanye amabandla. iZanu PF siyistarta siyisukisela ngo-1980. Iqiniso lithi iZanu PF ayikaze iwine ama-elections kusukisela ngo-1980, but iyazifaka isebenzisa i-military, amapolisa, i-ZEC njengoba sitsho umfowethu uPeter Moyo lapho. So ke kathesi iZanu PF ayifuni bantu ezathi batshela ithi yenzani into enje lilalele, ngoba ukulalela iZanu PF ufana lokuthi njengoba bekhuluma ngokuyisanitiza, uyayisanitiza, uyayilegitimiza ukuthi ayingene. Kuyadanisa ukuthi abafowethu be-MDC even ngo-2017 sababona bejustify i-coup kaMnangagwa, i-military coup, besiyamcongratulate uMnangagwa. Thina sibona ukuthi uthabela ukuphuma kwaMgabe ufaka uMnangagwa lezanu yakhe awenzanga lutho, ngoba iZanu PF is a system enija i-overall yonke. So ke khonokho kungama-lessons ngitho ukuthi khona vele iZanu PF awusoze udile layo, usebenza nge-system yayo ne-operator ngayo, ngoba ungenza njalo iyakuginya. Yikho ubona yona i-MDC kathesi omoyo benje sebehlakazelwa bazimvava ngenxa yokuthi bahlala besanitiza iZanu PF. Mina ngihlala ngisithi aso political party, vele iZanu PF is a cult, inkolo engalani lokuthi khona ifuna ukuthi abantu beZimbabwe baphile kuhle njani.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Peter Moyo, usitshele wena ukubana ngokubona kwakho impumela engaba khona kukhetho oluzayo, ubona ngani impumela ezamukelwa yini ngabantu bonke?
Akuvumeli ngi vela kula umuntu okuyamukelayo lokho yabona ukuthi kula ngo 2008 sesele government of national unity wachaya umuntu so kwabula abantu afuni konoko ukuthi kona siye kuma elections sikwazi ukuthi kona abantu bazavulawa unnecessarily we are not in a war so into ekhona ukuthi kona is RPF kathes bayafuma ukuthi ama electoral reforms they are necessary so inibona ngathi kube siyenze konoko sivume ukuthi kona siyayenze singavumi ukuthi kona abe ngama electoral reforms aza kuyenza izano yodwa ngoba bangazenzela abakufunayo.